tisendaba ku VOA Ndebele.
Alingalivuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 4 Mfalakazi 2018 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kule mibuzo eminingi kulandela ukutholakala kwesidumbu sesizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane uLorraine Gugu Mbulawa ofele endlini.
Thursday Friday amapolisa bazarilizani izidumbu lezo ukwenzela ukuthi kube le way forward ke ukuthi kwenziweni.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubekela phambili uZulu esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa abantu bathole ukwelatshwa ngemfanelo.
Ngakezwa nxa bekhala kabakhali kakhulu ngokwabo, bakhala ngokukaZulu, bakhala ngomsebenzi ukuthi kufuze ukuthi besebenze, but uyasebenza njani zwile udokotela ebalisa ukuthi amaphilisi angekhoyo ngabo BP labo bani bani, hayi vele wonke amaphilisi kawakho.
Kulojaha usakhulayo odabuka edede olesifo esifuna ukuthi aphile ngokuthengelwa igazi, lilakho lani ukumphathisa?
Abafuna ukuphathisa bengakwanisa ukuthi uqaphela gama ule eke coach number yakhe ama parents they don't temba around they coach day.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lokho kule mibuzo eminingi kulandela ukutholakala kwesidumbu sesizalwane seZimbabwe esihlala kweBhilithane unkosazana Lorraine Gugu Mbulawa ofele endlini lomkakhe odabuka emazweni aseCaribbean uJesus Sanchez. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilithane.
Ababili laba batholakale befile endlini yabo eLeicester ngeviki edlulileyo. Njalo amapholisa athi akunasibhamu esisetshenzisiweyo njengokubikwe ngamaphephandaba nakumakhasi ebulenjini okuxhumana awe-social media. Ubaba omncane kaGugu umnumzana KK Mbulawa uthi udidekile ngokufa komntanakhe.
Dina angazumbe uzilengisile yena kumbe ulengisiwe. Then okwakhathesi esikumeleleyo Mr. Sfanda simelele ngama according to ukuzwa ngabantu abakhona ngale landani njengobaba abasebenza khona kabancedisa abangitshelayo, simelele ukuthi Thursday Friday amapolisa bazarilizani izidumbu lezo ukwenzela ukuthi kube le way forward ke ukuthi kwenziweni.
Imbiko ekumaphephandaba eZimbabwe lekulenjini ithi uGugu usebenzise isibhamu wadubula umkakhe laye wazidubula wafa. Kodwa-ke amaphoyisa athi akunjalo.
Abantu laba abakhipha istori le emaphepheni laba ngomntanami, ngibuhlungu kakhulu ngomntanami. Amanga lawa akhitshwa kangaka, beqamba amanga amakhulu kangako, bengcolisa i-family yami yonke, imbulawa yonke, bekhuluma amanga amakhulu kangaka ngomntanami. Into yakhona iyasizwisa ubuhlungu kakhulu njengemuli yakombulawa ukuthi siyakhala siphakathi kobunzima.
Mnumzana Mbulawa, uke wambona umntanakho azayehlala kweleBrithani?
Unina vele esezabhubha, babuya khonapha ngekhaya, bayefika babuya khonapho ngekhaya ngokuthi umntakabhudi engimlandelayo. Bafika ngekhaya kwakungela lutho, kuhle sikhoxaxa jabula kakhulu khonoko nje ukuthi kwavela okuncane khonoko ngani bacaba nokwesikhathi esifitshane but kwaba yinto edlulayo.
Ugugu ubezisebenzela umsebenzi wakhe omuhle njalo esengumphathi kwenye ikampani yempahla ehamba lemazweni atshiyeneyo ngomsebenzi. Abangane bakhe abaningi lalabo abamaziyo bayamncoma kakhulu. Unkosazana Kenita Ndlovu ubezwana laye kakhulu ngesizwe imbono yakhe.
ULorraine Mbulawa, Lorraine Gugulethu Mbulawa, ube ngumngane wami since I was 15. Ube ngumuntu othandekayo, engumuntu ohlala ehleka, engumuntu nje, ispirit sakhe besenza umuntu osokuchayisa ngomoya. Silahlekelwa ngumngane omkhulu kakhulu.
Unkosazana Kenita ukhalaza kuZulu ukuthi abe lobuntu ayekele ukuzwisa ubuhlungu imuli kaGugu ngokubhala izinto ezingayisizo ngaye kumaphephandaba lamakhasi ebulenjini awe internet.
Ngakho siyacela ukuthi ngaleso sikhathi abantu bayekele ukube beqhubeka beqamba amanga bebhala izinto ezingekho ngoba lizwisa ifamily yakhe kakhulu, ifamily yakhe ubuhlungu. Ngoba okwakhathesa kulamuntu okwaziyo kahle kahle ukuthi kwayenzakalani. Ngesikhathi njalo kuzaphuma, it will come to light ukuthi kwenzakalani. I'm sure lani lizabakwazi, but okwakhathesa siyacela liyekela abantu ukuspreada amanga. Ngoba yonke into ebhalwa lapho Lorraine ube ngasiyo leyo nto.
ULorraine Gugu Mbulawa wabuya kweBrithani lonina ngemva kokufelwa nguyise eleminyaka elitshumi. Uke wagwaza unina udala esesengumntwana. Wabotshwa kodwa indaba yakhona yaphela emoyeni emva kokubana unina ethe uyamthethelela. Ugugu beseyintandane umama wakhe ubhubhe ngomkhuhlane wemvukuzane ngomnyaka ka-2015. Ugugu uthathe lomkakhe lo abafe bonke ngomnyaka ophelileyo. Ngimele Studio 7 Lester, igama lami is Jesus Banda.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende kuyaqhubekela phambili. UZulu esithi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa abantu bathole ukwelatshwa ngemfanelo. Okwamanje izibhedlela ezifana le-United Bulawayo Hospitals, Impilo, iParirenyathwa, leChitungwiza zelapha abantu abagula kakhulu kuphela. Odokotela laba bakhalale umsebenzi besithi uhulumende kumele alungisise udaba lokusilela kwemithi ezibhedlela kanye lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Bathi njalo bafuna uhulumende ababhadale ngedola lemelika kuphela, hatshi ngebond not kumbe ama-RTGS. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, umnumzana Mthabisi Anele Bebe utshele iStudio 7 izolo ukuthi odokotela bathwele nzima izibhedlela. Sixoxe lomeli weBinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Simanda, yena okhuthaze uhulumende ukuthi alungisise izikhalazo zabodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ukuyelapha abantu.
Ngakezwa nxa bekhala kabakhali kakhulu ngokwabo, bakhala ngokukaZulu, bakhala ngomsebenzi ukuthi kufuze ukuthi besebenze, but uyasebenza njani zwile udokotela balisa ukuthi amaphilisi angekhoyo, ngabo BP labo bani bani, hayi vele wonke amaphilisi ngawakho, akusela amaphilisi akhona elizweni. Iphilisi lonke nxa ufika esibhedlela kuthiwa buyela hambe edinga lapho uyathenga khona, nxa ufika uyathenga lapho kuthiwa kuyathengwa khona uthole bacharja ngama US dollars. Akula muntu ohola i US dollars kuleli lizwe, wonke umuntu ohola i RTGS yona leyo ekhona, kodwa nxa usiyathenga amaphilisi uthole kuthiwa RTGS asithathi, sifuna ama US dollars. So yiwo umumo okhona elizweni. So akusimangalisi abanye ukuthi hayi odokotela sebecabanga ukuthi hayi engxenye kuzebezwakale kufuze ukuthi bebeke phansi izikhali zokusebenza.
Odokotela bakhala njalo ngokuthi bafuna ukuhlawulwa iholo labo ngama US dollars njalo. Udaba lwamafutha epetulo ledizili asilelayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba bathi lolu daba solusenza behluleke ukuya emsebenzini. Ungathini ngezikhalazo zabo zombili lezi?
Mina ngise Harare Mpomo izolo ngihambe ngiyadinga amafutha kwelinye igaraji. Ngaya ngena kudwendwe labantu akade bemelele ukuthi bethole ifuel. Ngaqeda phose amahola amane ngiphakathina kwe-queue yokudinga ifuel. Umumo hayi awulunganga owe-fuel, isimo sakhona kasimanga kuhle. Kufuze ukuthi kusetshenzwe sibili ukwenzela ukuthi into zonke zibe zihle ngoba kathesi vele hayi akulalutho oluhambayo. Kulokho abakuthoyo okwemali ukuthi behole imali yabo ngama-US dollar. Leyi enye imali othiwa i-RTGS sihlupha ngento one, kawusakwazi lapho eyamukelwa khona, kawusakwazi lalapho engamukelwi khona. Nxa usiyathenga njalo kawuhambi ukwazi ukuthi kambe ngiyathola lokhu kuyimalini. Ngiyakholwa yilo udubo odokotela abalutshoyo, yibo udubo abahlangana nalo lokuthi noma engaze ehola imali yakhona nxa ithe wayihola akakwazi ukuthi yini angayithenga ngayo leyo mali. Ngenxa yokuthi kakwaziwa nge-RTGS ukuthi ithenga malini, ibhondi yakhona ithenga malini, imali kuphela eyaziwayo umuntu angakutshela ngayo lawo ukhuluma ukuthi hayi lokhu ngakuthenga ngemali engaka, imali ye-US dollar. So amadokotela akhuluma ngendaba ye-value ukuthi imali abayiholayo bacela ukuthi kuye iyimali ele-value. Ngiyakholwa umuntu wonke bengikhangele nje namhlanje elinye iphepha lisithi khona iZimbabwe isiqalisile ukudolarize, okutsho ukuthi izinto eziningi vele eZimbabwe kathesi abathengisayo sebebiza ngama-US dollars. So akumangalisi ukuthi odokotela bethi njengezisebenzi ngoba into ezithengwayo zithengwa ngama-US dollars, nathi sikhonisanile ngemali yona leyo yakwenza ukuthi siyethenga njengabantu abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edale lephalamende, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo lemisakazo. Ubulembu benewzimbabwe.com buthi kulomunye wesilisa ozithi ngumsekeli webandla le-MDC osehambise leli bandla emthethwandaba esithi kumele amalunga edale awebandla le-MDC engemukeli izimoda aziphiwa nguhulumende ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni. Iphephandaba le-The Chronicle lithi iprovinsi yakoBulawayo ebandla le-ZANU PF isivumelane ukuthi uMongameli Mnangagwa engaphatheki kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubulembu benewzimbabwe.com buthi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga sevumile kunye lomphathintambo ezokulima uMnumzana Parents Shiri ukuthi babe khona kunkulumo zokuxoxisana ngombhuqazwe wegugurahundi. Lobo bulembu buthi lokhu kuvele kuncwadi elotshwe yinduna uVezi Maduna Mafu obebonga ukuvuma kwababili laba. Sicineke eziphuthumayo emaphepheni lemsakazweni nge-CNN ethi yona umongameli wakwele Nigeria uMnumzana Muhammadu Buhari uselandule imbiko ethi yena wafa kudala okhona ngomunye ofana laye. UBuhari uke wanyamalala phose umnyaka wonke esiya kwelatshwa emazweni aphetheya. Ihungahunga lokufa kwakhe lokubanjelwa isikhundla lofana laye othiwa nguJubril odabuka kwele Sudan limemetheke kunsukwana esanda kwedlula. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginothando Juma esigabeni sekezi evillage ye-Halaupa. Ngisithi ke kumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Ngibizo yami ngisayisiwe Dube.
Ngibizo yami ngisayisiwe Dube.
Kunjani ngibe medic? kunjani khona lapha eMelika?
Ngiyasedubeka ngapha eZimbabwe.
Siyasedubeka ngapha eZimbabwe.
Ngifunda eMhlonhlweni.
Ngifunda eMhlonhlweni.
Isikolo sizadilika.
Isikolo sizadilika.
Namadamu akusagqibelela.
Namadamu siyagqibelela.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Isikolo sizathathwa ngumoya.
Sikwazi ukuthatha umoya.
Sikwazi ukuthi singatshela abantu.
Sikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami nguMehluli Dube, ngihlala eKhezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda eMhlonhlweni, but into engidalisa ukuthi isikolo seMhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vela kusekanceda ukuthi vele isikolo kusani. Into zonke sezijabalele, le migwaqo ifile. Awulanto erayithi, indlala, inkomo, amadamu asagqibeleka. Akula muntu okhangelayo ngamadamu uthi wagebhe. Asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele Khezi esigabeni saseMthwani leMhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni seKhezi endaweni okuthiwa kuseMhlonhlweni. Sicela uhulumende ekhangele isikolo seMhlonhlweni, sesidilika yonke into, akusela lutho, imigwaqo ifile, abantu bayalamba emakhaya. Asikwazi ukuthi senzeni.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumele ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ake sikhangeleke esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa edolobho leMinneapolis ngapha kwele Melika abophe omunye wesilisa owethethwa icala lokwethusela abadabuka kwele Somalia ngombhobho esitolo seMcDonald's. Umsolwa uLloyd Johnson ubikwa ezamiswa emthethweni ndaba kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo. Omela eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Nikki Haley usekhuthaze ele Iran ukuthi likhulule izibotshwa eziyizizalwane zeMelika kulawo majelo e-Iran kulandela incwadi elotshwe yimuli zabalezihlobo ezivalelwe emajele akwele Iran. Ngokunosakhulayo odinga uncedo lwemali yokuya kwelatshwa kwele India ngoba isephila ngokufakwa igazi emzimbeni. Uqaphela Gama uhlala edede njalo usehluleka ukuqhubeka ngezifundo zakhe kulandela ukubanjwa umkhuhlane lo ngomnyaka ka-2015. Sixoxe lo kansela wedede umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silohlupho lapha lomntwana owesikolo uthiwa nguKapela Gama. Ufunda eSt Francis Xavier Primary School uku-grade 7, but uleminyaka engu-16 kade sekumele sokuthi seku-form 3 kumbe form 4, but ngenxa yokugula lokhu osokumhlasele lokho iku-grade 7.
Manje kuqalise nini ukugula kwakhona?
Umfana uqalise ukugula khona lokhu in 2015, kuze kube namhlanje uphila lokhu ube efakwa igazi ya time to time. Okwakhathesi okufunakalayo kuze umkhuhlane lo uphele, akukwaniseki ukuthi umuntu engahamba lakho e-South Africa kuyolatshwa, akukwaniseki ukuthi ehambe in Africa iye. Kusuyazo kumele ukuthi umfana enze njani, ehambe e-India because ulomunye wakhe ohlale eHarare ukwe waba lo mkhuhlane wona lo, wahamba wayolatshwa wayenza i-op e-India. So iindleko zangkhona khonapho yizo esezihlupho ukuthi abazali definitely sebaqede into yonke, imbuzi, inkomo, kalasela lutho.
Kufunakala malini?
Kufunakala something like 78,000. Not something like that. Kufunakala 78,000 all in all. Because baya karira enzi test ukuthi ilo kuzeni yake ikhambelana lo munye umuntu. It could be a family member, kumbe a friend, kumbe whatever. And then if flight to India for two people, it's obvious bazakuhamba beyi-two. umuntu uzamperekeza, it's about 7,000. And then i-accommodation kona ngale, isikhathi sangkhona besayita look into indleko zangkhona was 38,000. And then i-opion ngokwayo, you can subtract the remainder of the figures I have given you to come up to 78,000.
Manje like lakhuluma na lomela isigaba sona leso edalela eParliament.
Into le bayayazi sinabameli bendawo leyi kulo PR and then kube lo ubaba uSansore angilaqiniso ukuthi engaba okwesikhathi esinje so selolwazi ukuthi kule into enjengale esesikolo seSenfansis. But mina njengo-resident kanzela ngiyakwazi uhlupho lona lolu yikho sikhe sazama ukwenza izinto ezishiyeneyo ezifana lama-civil days. Khathesi we are organizing Qapela Gama Day where we are going to try and have ama events like i-football imidlalo yabantwana and i-music and stuff. So yikho sizama ukubuya emoyeni ukuthi nga kulo munye umuntu kungaba kuse-America kumbe kungaba ngaphi e-Africa sisizakale because yile i-future yethu abantwana vele uyakwazi kho lapho kule future yethu. Who knows kusasa he can be the president of Zimbabwe.
Manje abafuna ukuphathisa bengayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bengakwanisa ukuthi uQapela Gama ule AK coach number yakhe ama parents they don't temper around le kokeshi le ule ZB account.
Yeah, akusitele inumber zangkhona.
Inumber zakaQapela ze AK coach zithi 0776081236. Number the echo case okwesibili 0776081236. Now they funu account number yake AZB bank. It's 4633-399736-200. Branch is Wange branch.
Hello again, ngumnumzana Stanley Torima, ukansila wedolobho leDete. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eDete. Nanku okwenzakala kwele Melika. Isidumbu sowake waba ngumongameli wele Melika umnumzana George H.W. Bush obhubhe ngolwesihlanu. Esele minyaka engamachumi ayithoba munwe munye lane i-94 silalisiwe esigodlweni salelo lizwe iCapitol eWashington DC. Namhlanje iziphathamandla zikahulumende loZulu Mathupha uzavunyelwa ukuvalelisa uBush owabusa okwehlandla elilodwa ngomnyaka ka-1989. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDCT ngalolu daba.
Yeah, okokuqala ngithanda ukuthi ngithi la ngenkathazo kufamily yakoBush ngokulahlekelwa ngubaba wabo. Kunengi kakhulu engikukhumbulayo ngoGeorge Bush senior. Ngikhumbula sasengu-vice president ka-Ronald Reagan njalo wasuka waba ngu-president wele-America. Ngimkhumbula njalo enguye owakhokhela impi against uSaddam Hussein e-Kuwait after uSaddam invade i-Kuwait. Siyazi ukubana i-Kuwait at that time yayi partner enkulu e-US ekuthengiseni i-oil to e-US and uGeorge Bush wakhoqa amabutho akhe ukubana ahambe ayodefend i-Kuwait. Siyazi njalo lokuthi impi yakhona vele ayizange last too long. I'm sure abantu ekhaya bayakhumbula ngesikhathi yikho lapho waphuma khona igama lokuthi isikadi ngoba kwakulama-skadi missile esasiwabona kuma-television ebusuku ebomba amabutho kaSaddam Hussein ahle abaleka. Impi yakhona vele ayizange ithathe amalanga amade, yathatha a very short time ukuthi iphele. Then wase pull out impinda zangasamlandela uSaddam all the way to Baghdad. Then wase luza kama election alandelayo. Yikho ngathi ngikhumbula kakhulu ngaye.
Siyabona ukuthi ngumuntu osanda chiwa ngumkakhe. Nxa ukhangele wena ikakhulu ukubana ngabantu abahlale iminyaka edlulayo na 70 bebonke, ungakukhangela njani ngendlela yalezinsuku ikakhulu ukuthi abantu bayahlalisana yini kufika isikhathi esi?
Ye, khona kuyisiboneliso esihle kakhulu kubantu abashadileyo njalo kunikeza ithemba lokuthi sonke nje esishadileyo silakho ukuthi siphilisane kakuhle lamakhosikazi wethu noma namadoda ethu isikhathi eside. I think kuyisiboneliso esihle kakhulu ku-institution ye-marriage yomshado, abantu bangaphilisana isikhathi eside.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le MDCT. UChris G. Victor umhlabeleli osacathulayo odabuka eJambezi eWange kesizwe ingxoxo esiyenze layo.
Amaimbo bana boga ni kubomba ndicho yobe leza tata twaisa ipe amaimbo bana boga ni kubomba ndicho yobe.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Kakhulu.
Ya, ungasitela ukuthi waqala nini ukuhlabela?
Ya, ukuhlabela ngaqala 2010, but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini ukwenza ukuthi uqalise ezokucula lezi?
Ya, uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi ngisahamba ukuyalisa inkomo, so ngizithinta inkomo kanaphana ngangisizwa ngihlabela ngifuna ngifisa ukuthi lami nami ngiyayenza silo okuyenza enye ibhendi kothiwa yikwejani bhendi ekhaya saka yayiyayi ngiyayingichaza lami ngaba lesifisa ukuthi ngihlabele lami.
Manje wena kahle kahle kuyinokwenzayo ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatali?
Ya, mina ngidese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu i-best guitar engiyithandayo sayengiyifundayo.
Siyabona ukuthi usuke wacula labanye abaculi, ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo?
Ngiyahlabela lo Mampi oyeZambia, lo Tommy D oyeZambia, lapha eZimbabwe ngikangenza lo Gift Amuntu.
UChris G. Victor ke umhlabeleli osacathulayo odabuka eJambezi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Zulukandaba lingakhohlwa ke ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo 7:30 njalo zibe khona futhi kusasa ebuseni. Asidibaneni njalo. Igama nguChris Gande, libe lelanga elihle.